Disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini.
Qathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwake ube ngumuntu ade seresignile.
Ugatsha lwabesifazane olubandla le-MDC Alliance lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa akoBulawayo.
Ayi lokhyana sibusona kakhulu kakhulu njengabomama, lokhyana ikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu kakhulu.
Namhlanje silodaba lapho esilonda khona ingxabangxoza ekubandla le-MDC.
IZANU-PF yayingekho i-MDC ibumba i-constitution yayo. IZANU-PF yayingekho i-MDC iqala ukuxabana.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ukhetho lolu lwenziwe izolo kwakhethwa uCouncillor Rich Mguni ukuthi abe nguye umeya. UDlamini owebandla le-MDC Alliance wayesetheswa icala lokungathembeki, yena wahle wachiya umsebenzi. Icelele MDCT belifuna abuyiselwe emsebenzini, kodwa njengoba wayesekhalale umsebenzi lokhu bekungeke kwenzakale, yikho kwenziwe ukhetho. Sixoxe lo Councillor Ephias Mambume wedolobho leli uze sizwe ukuthi kuliqiniso na ukuthi benze ukhetho.
Kande kuliqiniso sibili ukuthi senze ukhetho lokukhetha umeya omutsha, because athi sihlale isikhathi eside kakhulu singela meya. Njoba umeya owayekhona wakhitshwa yiparty yakhe, kodwa kuqakathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwake ube ngumuntu ade seresignile. So uresigne ngo-March, thina sakubona kufanele in terms of the law ukuthi sikhethe umeya omutsha.
Nxa eresignile kutsho ukuthi lobu councillor kasongucounsillor futhi?
Hayi, ekuresigneni kwakhe incwadi yakhe icaca ukuthi yena uresigna ukuba ngumeya. Kuphinde futhi incwadi evela kuminister ekumbisela icacile ukuthi uviselwa ukuba ngucounsillor kaward 9. Yikho siqhubekele phambili sazikhethela umeya omunye esimbona efanele ukuthi eparty isikhundla.
Yena engubani osekhethiwe?
Esimkhethileyo ngubaba okuthiwa nguRich Mguni, ucounsillor kaward 5. Nguye osengumeya wedolobho leVictoria Falls.
Udeputy wakhe ngubani?
Udeputy nguye ozame ukukontesta i-election efuna ukuba ngumeya laye wangaphumeleli. Ubuyele esikhundleni sakhe njengodeputy umama okuthiwa nguPatricia Mwale, obe ngudeputy kameya lo ophumileyo. Nguye osele lokho engudeputy, udeputy mayor.
Ngalokho esikuzwayo ukubana kule ndaba yokuthi ubukhokheli bebandla bungani buyaguqulwa i-Supreme Court, akusoze na kubangela ukuthi umeya aphenduke futhi yena lo osowasukayo?
Engaphenduka njengokhansela, but hayi okwamaparty leadership issues asikuchela aye ebadaleni ukuthi bekulungisise. Kodwa hayi kucacile ukuthi thina asikhetha umeya ngenxa yokuthi lo ukhithwe yiparty. Sikhetha umeya ngenxa yokuthi umeya obekhona uresignile.
Lo ngumnumzana Ephias Mambume, ukansila wedolobho leVictoria Falls, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. ijalo besifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo solusole amapolisa abikwa ibhaxabule abesifazane ababili bathukwa ngobuhlobo babo. Embikweni olotshwe ngunkosikazi Helen Mpofu okugatsha lolu, leli bandla lithi amapholisa ephula isisekelo sombuso ngokutshaya omama laba ababili lokubathuka ngobundebele babo okukhumbuza abanye ngombhuqazwe wegugurawundi. Lumbiko uthi usola amapholisa ngokufuna ukwehlukanisa izakhamizi zakobulawayo ngobuhlobo. Sixoxe lelunga logatsha lolu unkosazana Tendai Masocha.
Hayi, lokhuyana sikusola kakhulu kakhulu njengabomama, lokhuyana yikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Udaba lolu abanye sebesithi lungani lilozo bandlululo ngomhlobo ukuthi laba bona bebekhuluma esinye isihlobo, labo sisi bekhuluma esinye isihlobo. Wena ukubona kuyikho yini kumbe lucuku nje lwamapholisa?
Avele wona amapholisa esilawo kathesi sokungani ekutrenweni kwabo bavele bafundiswa ukuhlukuluza umuntu, abantu abasatrenelwa ukuthi bazogcina abantu. Sina ngosikwazi ngakho newethu Christi ukuthi kumele ngigijime ngitshaywa ngibalekele epholiseni. Mase ngiza kuthi ngitshaywa ngibaleke ngibone ipholisa ngilesabe ngoba liyaphinda lingitshaye. So angeke ngithi ngamanga kumbe liqinise ukuthi kungabe kulobandlulo, kodwa kusala amapholisa okakathesi siyakwazi sonke ayalapha eZimbabwe ukuthi alesihluku ebantwini abamele bebagcine bebalondoloze.
Kodwa lina njengabomama lithini ngalokhu okwenzakalayo khona lokhu, ikakhulu sikhangele okokuthi abantu baye besithi bafuna ukuyadinga ukuziphilisa phandle lapho kodwa bese behlangana lamapholisa sebetshaywa, lina lithini ngalokhu?
Thina njengabomama sithi umthetho kumele uzibonakalise, njalo kumele sibone ukuthi umthetho ukhona, njalo kumele usebenze. Sifuna ukubona bephiwa isijeziso esizasisisa lathi ngoba omama labana bebezihambela ukuyadinga ukuziphilisa bekungela lungelo kuthi ngaze betshaywa ngani kutshaywe inyoka ebonakala ingena endlini. Lokhuyana sikusola sibili ngokukusola ngesiba ngesiphezulu kakhulu njengabomama, size ubuhlungu njalo sidabukile ngaphakathi kwethu Christ.
Kodwa lona uhlelo lona lolo lokuthi abantu bengaphuma ezindlini nalo lubona njani, luyaphumelela yini kumbe abantu abalandeli imigoqo yafakwa?
Uhlelo lolu ngokubona kwami mnewethu liyaphumelela, kodwa phela ezindlini zangkhona akunakudla, uhulumende akunalutho, akunani alithathayo ukuthi abantu bangkhona besendlini babe besidlani. So umuntu uyabe ephuma endlini esiyadinga impuphu, esiyadinga lokhu nalokhuyana okungekho endlini yakhe. So sokumele atshaywe na, ngoba endlini akuhlaleki abantwana babe bemkhanyele befuna ukudla. Sokumele ephume ehambe edinga impuphu yena le engekho yazamela ayilayinelilanga lonke.
Unkosazana Tendai Masocha, isiphathamandla sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi ibhanga lesizwe lizasungula imali entsha eyisisindo sama $10 le $20. Ilunga lekomiti yaleli bhanga umnumzana Eddie Cross utshele leli phephandaba ukuthi uhulumende useqalile ukudinda imali, osokusele nje imbiko ezamemezelwa ukuthi imali iyeza nini. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe eziyinkulungwane ezine 4,000 esezilobise ukuthi zifuna uncedo lokudla kwele South Africa kulandela ukuvalwa kwalelo lizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Amagama la abebhaliswa kusigodlo sommeli weZimbabwe eSouth Africa kumbe e-embassy. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithe izancedisa uhulumende ukunakekela abantu laba. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Unikama lami ngumoyo wemawane laba bethanda ukukhuluma ngalowo makhuphe lo othi ngifukhoza abantu eMDS Alliance. Kati yena uvele uzamani nxa efuxotsha lokuzini kanti anti yena oyakhe ngu-MDCT lana MDC Alliance. So lokho okumhlupha yena kuyini? Aluka ngimchamisa bengizakhipha wonke ama-members of parliament lama-senators ahlasale yedwa sifona ukuthi yena uzakuyafaka abantu kwezana kuzanini yakhe nale. Ngoba lezo strategy sezanu vele siyasibona sobala vele ukuthi zani zama ukudiliza uchamisa manje kayisozibulawo ekachamisa. Ngumuntu kuphela ongasikhiphe ebunzimeni ayikhona lo umakhufu. Umakhufu vele ngumthengisi lo ufuna sihloma kuzana kuphela ngale. Ngiyabonga.
Ya studio salibonana istudio 7 phansi kona le mazweni. Mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni kwamagwama village ward 9 Makholela Bulilima West Plumtree. Ye kunzima bafowethu kunzima impela lo mkhohlani hayi usifikele ngenye indlela esingacabangelanga. Kodwa thina lapha ema reserve siyobulawa indlala ngoba silamali imali ezivaleleke South Africa uma layisha kabahambi. Uma kungaba lenye indlela ukuthi uma layisha bakhululeke kube lama conditions ukuthi bekwazi ukusiza abazali ngoba lapha siyakweleda ezitolo. Ezitolo bazagcina besikweleda singafaki imali begcina bengala mali yokustoka. Lo mkhuhlane lokunje ngapha hayi ngoba emakhaya vele i-distance sihlala sikhatshana lakhatshana sibi i-crowd kangako. So hayi kunzima kodwa sikazuza nje ukuthi abantu bayafundiswa or bayachekwa ngaphandle umuntu uma egule esibhedlela. Siyabonga Studio 7 ngubhanda moyo. Yes, liphephe lani lapho elikhona bafowethu.
Sanibonani bantu bakithi linjani? Hayi thina siyancenga-ncenga. Hayi mina ngithi lokho okwenzakele kwabomakhuphe labochamisa omunye vele labantu bakhe nganxa befuna nje ukuthi kuthona i-MDC asibo bantu ukuthi bangathatha abantu. Abantu babo ngaze ukuthwena le ntshintshibizo abantu bazabuyela kuba nabana ngoba bafuna umuntu abafuni bizo. Ningahlupheki kakhulu lina lonke lengqondo liyakwazi likwenza likufunayo. Asibambeni lapho elibambe obambe khona ungayekeli yekeli sukulandela ibizo landela into ovele obuyifuna. Ngiyabonga Mageza.
Mina ngiyalibingelela bantu bomsakazo silibonga ukusakaza kwenu. Ngithi umakhuphe uyazisomela lokho okukhulumayo uthengwe vele izandu. Asingeni thina kuzandu, thina silandelwa uchamisa. Sithi phambili ngochamisa loba ngapi, sithi phambili ngochamisa lokho yena okubhekileyo ethi yena ngokamoge ntswangirayi ngokwakhe lokho thina sokusebenzani lakho.
Ngiyalibingelela basakazi westudio 7. Siyabonga umsebenzi omuhle lisinika wona, umsebenzi umsakazi weqiniso ngoba kakule eZimbabwe umsakazi ongasinika iqiniso njengayeni njengaleli elingakhethi inhlangothi elisinika inhlangothi zonke langapha langapha. Hayi mina ngithi umama uMakhuphe ngazihlalele phansi ayekele lokhu akwenzayo ngoba i-MDC Alliance yavotelwa yithi yavotelwa nguZulu weZimbabwe. So yena nxa esesenza njalo kusho ukuthi kasahloniphi ilungelo labantu. Abantu yibo abazikhethelayo, abazikhethela abantu bona labo ukuthi babamele ngendawo ngezindawo. So nxa sebesenza njalo sizamelwa ngubani? Sizamelwa ngobani? Nxa kuyikuthi uyisebenzisa izanu PF layivuma izavulala umnotho welizwe ngendlela ephezulu njengoba vele ilizwe lifile linje. Nxa sokuliwa kula ngisho ilizwe lingancedisa baza kuma labo bethi labo uchamisa bengaphuma bephume bona labo abantu bonke bahle baphume ephalamende izanu izasebenza lobani? Kanti akontaku sebedemokrasi lapho eZimbabwe abasiyekele lokhu abakwenzayo. Umakhuphe kayekele akula umuzi ongabuswa ngumuntu ongumama. Kuyafana lo muzi, akula muzi ongabuswa ngumuntu ongumama. Umuzi ongabuswa ngumuntu ongumama ngumuzi ongalababa ekhaya. Siyabonga, ngiyabonga basakazi okhulumayo nguThulani osuka ekhaya enkayi ngomsebenzi ngisebutswana nyabo
yabekelela basakaza abahle abaka studio 7 kanye konke labalaleli baka studio 7 nango kwami ngithanda engifisa ukudlulisa ebantwini bakithi engithanda ukudlulisa ebantwini bakithi bantu bakithi asifundeni ukulalela lokuhlonipha asifundeni ukulalela lokuhlonipha asithobeleni umthetho uma kwathiwa hlaleleni phansi ahlaleleni phansi siyekele nini uba sihlophethe sisola sisithi khona amasosha lamapholisa ahlukumeza abantu ayenza njani ngicabanga ukuthi ipholisa likaze lithole umntwana omncane nathi utshwala ipholisa likaze lithole kumbe umntwana omncane ehamba esitaradeni kumbe senza into engafanelanga yenziwe so mina into amapholisa lamasosha kalitshaye kakhulu nabantu elingamahlonga ndlela linelingalaleliyo igovernment misa lokhu ngoba isenzela thina ayenzeli omunye umuntu isenzela thina uzathola uchocha elanga lokhu siyalelalelalelale ukuhamba ephathela abantwana umkhuhlane ngena abantwana bese phakathi komuzi wakho kanye konke la use ngokuphoka ukuthola uchocha usiyabotshwa unathi utshwala usiyabotshwa usenza njani izinto ezingaqedakaliyo mina vele ukuthi bebotshwe ngubona ngathi akufanelanga abatshaye nje uma bengatshanje abantu izike liyi-1 bonke abantu bazaziqoqa ngoba vele inengi lethu sengabona sikwazi ukusitshelwa ngomlomo sizwe sifuna ukuzwa ngenduku so socha induku kayikhale socha lepolisi induku kayikhale phezu kwendoda kumbe umfazi libambe umthetho khona lizahlonipha
bathi bawaxotshisa amalunga e-MDC Alliance hayi badlala nje ngoba isitimela ngapha kuchamisa ngapha siyahamba ebantwini abantu nje babalinsuku ukuthi kufike lesi sikhathi sika-2023 bayenza ababevele bekwenzile ngo-2018 so hayi laba nje badlalisa isikhathi sabo nje ukudlala isikhathi nje bakwenza lokhu babankomo hayi siyazizwa izindaba siyabonga njalo ukuthi liyasivumela lathi sithi sikhatshana linaliphetsheya kwezilwandle lisivumele ukuthi ngomsakazo sikwanise ukukhuluma lani sikhulume lathi esikubonayo ngendaba lezi phumayo lapho esizizwa ngasuku sonke hhayi mina nje angifuni ukukhuluma ngomumo okhona umumo okhona wonke umuntu wasezimbabwe uyawubona umumo obuhlungu kangaka siyazi sonke ukuthi umumo lowo wenziwa yini ukuthi uzube nje kodwa-ke bengifuna ukuthi ngiye kulawana amadoda amabili lo mama umakhuphe kwe-MDCT ngale ukuthi lokhu abangakwenza bathi kumbe bayaxotshisa amalunga
hey mani njani basakazi abahle e-studio 7 lo okhulumayo uqathanisa ngokombila othosa endaweni yase-76 emathebeleni south okungiphatha nje kabi ukuthi engicabanga ngikhuluma njalo ngise-South Africa okungiphatha nje kabi kakhulu ukuthi izwe lakithi khona la ezimbabwe libhekane ne-corona kodwa kusuka kungithikamezela ukuthi lapho kuyawusimuntu kube khona ukuhlangana kwabantu ngokuthi baze nemibono eyiyona engazama ukuthi lesi sifo singathi ukwanda kakhulu so lo kwindaba zepolitiki nje nazo ngicabanga kube kuthiwa i-lockdown impela kuqale kulokhu edown zona into zepolitiki kancane ime kancane nje ipolitiki kubhekwane naleyo nto le esibhekane nayo i-corona le virus le ithi ma seyiphelile hhayi bese uyaqala umdlalo uqhubeke impela nje kodwa-ke manje uyahlanganiswa an ukudonselana kwabantu kwezepolitiki amanye amazwe noma abanye abantu uma bezama bakwamanye amazwe zama ukuthi baxhase uma ningahlangene yazi nokuthi anixhaseki kahle ngoba nikho entweni eyodwa ngiyabonga msazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ingcwethi wezombusazwe zithi ukuxabana okukubandla le-MDC kuveza sobala ukuba ibandla leli kumele lilandele isekelo sombuso walo ukuze lenqabele ukusiwa emthethwandaba lisipha ithuba ibandla le-ZANU-PF ukuthi lenze umathanda. Intatheli zindaba e-Studio 7 nomlondolozi Ndlovu ubhodabhode eHarare exoxisana lengcwethi kwezombusazwe kunye loZulu Mathupha.
Lokhu kuza ngemva kokuba icele laleli bandla elikhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe laphiwa imvumo yokukhokhela leli bandla lidale laphezulu ele-Supreme Court ngoba umnumzana Nelson Chamisa ethiwa kalandelanga isisekelo sebandla aze athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Mogenswangirai owayengumkhokheli wakuqala waleli bandla. Lokhu kusolwa licele elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lona elithi ibandla le-MDCT langena kukhetho lilodwa lanqotshwa okwesabekayo lathola izihlalo ezimbili nje kuphela. Bathi leli bandla lehlukene lebandla le-MDC Alliance elancindisa kukhetho luka-2018 ngalokho umthethwandaba bathi waphosisa isinqumo ngoba ukhuphe usephiwa ubukhokheli bebandla elamnqoba kukhetho. Kodwa abanye abantu bathi ngabe ibandla leli liyalandela isisekelo sombuso walo, ngabe akuladubo olufana lalolu. Abanye bathi isisekelo sombuso webandla saqala ukwephulwa ngomongameli umnumzana Tswangirai azakhethe abanye abasekeli bakhe ababili uChamisa nomnumzana Elias Mdzuri, yena evele lomsekeli wakhe ukhuphe owayekhethwe ngokusemthethweni ngumhlangano weCongress. Ukuthe ngokubhubha kukaTswangirai ngomnyaka ka-2018 idale le-National Council we-MDCT labeka umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli khona kulokhuphe obikwa wayengangena emhlanganweni loTswangirai esola ukubunjwa komanyano we-MDC Alliance lamanye amabandla angamachumi amabili. Ukhuphe uMdzuri lo wake waba ngunobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora, owake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komi othiwa wayelobudlelwane obuqatha lomuyi uTswangirai labanye, bathi akulandelwanga isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esithi kumele ibandla le-MDC libuyele kuzigaba zengatsha ama-structures ngesilungu omnyaka ka-2014. Kodwa abanye bathi uMonzura loKomichi badinga izikhundla nje kuphela ngoba banqotshwa kukhetho lwedale le-Congress nyakenye, yikho besiya kukhuphe lapho ababikwa befuna ukuncinci tisa isikhundla sobukhokheli. Icele likaChamisa lona lithi lenza umhlangano walo weCongress owawukhokhelwa ngukomishi lanquma ukuxotsha ukhuphe ebandleni le-MDC Alliance ngoba wayesebumbelakhe le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba esathi angasebenzisi igama lokuthi MDCT. Ingcwethi ezicubanga ezombusazo zithi ukungalandelwa kwemithetho kubandla le-MDC kufana lokuchiya isilonda esenza kube lula ukungena kwempethu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Mlindelo Mancitshana yesizwe elandiza ngalokhu.
Esizayo kufanele nxa kweze politiki ulandele ngeconstitution yenu elakubumbela nayo.
Lokhu kugcizelwe ngesinye isizalo seZimbabwe esisekela ibandla leli umnumzana Alfred Zirutwe.
Kuqakathekile njengebandla ukuthi silandele isisekelo sombuso, kumbe ngithi iconstitution eyethu esayibhalayo njengebandla, ukuthi nxa ukuthi kule ngxabano kumbe kulokuphikisana kumbe kulokungazwisisi kulandelwe lelo phuku eliyilo engathi elisigayidayo ukuthi siyenze njani ekugcineni.
Umnumzana iPhithule Maphosa oyebandla leZAP uthi kumele abantu beZimbabwe bafunde kulokho okwenzakala kubandla le-MDC ukuze bangagcini bevotela ibandla elomkhuba ofana lowe-ZANU-PF esithi ibandla le-MDC njengoba lifuna intambo zombuso kumele litshengise umahluko lebandla le-ZANU-PF.
Namhlanje sihlutshwa i-ZANU-PF engalandeli isekelo sombuso, so lanxa sithi siyadinga i-alternative kufanele sibe kwazi ukuthi abantu esibadingayo kumbe abantu esibakhangeleyo bona bayasilandela na isekelo sombuso, especially selizwe.
Unobhala webandla elikumanyano wamabandla awe-Political Actors Dialogue Poland ele-United African National Congress UANC umnumzana Alpheus Mapranga uthi ibandla le-MDC kumele lizinuke amakhwapha lingakacabangi okokubusa ilizwe. Kodwa unobhala wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakala kubandla leli yimisebenzi yebandla le-ZANU-PF.
Sisiya phambili ke into ekufanele ukuthi abantu bebeyazi ukubana ke thina njenge-Movement for Democratic Change Alliance sizaqhubeka phambili sisilwela ke ukukhululeka kwelizwe lethu ukubana i-ZANU-PF iphume embusweni. Lokho ke akusoze kwamiswa ke ngamadale akuleli ke acaptured.
Kodwa omunye wabatsha osekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandela lokhu esithi i-ZANU-PF kayilani lokulwisana okukubandla le-MDC.
I-ZANU-PF yayingekho i-MDC ibumba i-constitution yayo. I-ZANU-PF yayingekho i-MDC iqala ukuxabana izanu PF yayingekho uMogentswangirai efaka abasekela ababili abatsha ukuthi bemsekele ebe labasekela abathathu ngemva kokubana etholakale ukuthi selomkhuhlane wemvukuzane. Izanu PF yayingekho engqondweni yakhe uTswangirai ekwenza lokho, yayinto yakhe. So khatheso sokusenzakala enkundleni zomthetho izanu PF ayikho futhi.
Ngeviki edluleyo icele MDC elikhokhelwa ngumakhuphe elithiwa yiMDCT lisuse abameli bedalela eParliament abane abawucele elikhokhelwa nguChamisa eselithiwa yiMDC Alliance. Amalunga asusiweyo abalisa umnumzana Charlton Wende, unkosikazi Thabita Khumalo, unkosikazi Lillian Timvoice nomnumzana Prosper Mtseyami. Lokhu kwenze ukuba iMDC Alliance ikhiphe umbiko othi amalunga ayo awedayela eParliamente azaphuma wonke edayela eParliamente nxa icele likamakhuphe lingaqhubeka lisenze nje. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zikhuthaza umnumzana Chamisa ukuba asungulwe elakhe ibandla ahlube ijazeli iMDC ngoba selimadabu dabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Zahara featuring Georgi ingoma ethiyona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele indaba ebesilazo. Sokukhethwe umeya omutsha wedolobho leVictoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini, ugatsha lwabesifazane lwebandla leMDC Alliance kobulawayo lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa kulelo dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.